Msakazi labalale baka Studio 7 silokudana kakhulu ngesenzo samapolisa lamhlanje sesihlanganise inyanga ezintathu kusukela lapho kwenzakala khona isigameko lesi sibi kangaka isigameko sokutshaya kwabantu emadobho lokutshaya kwabantu ensiza ngoba abantu bathaya mhla ka 16 October emadobho 17 October ensiza kodwa amapolisa kuze kube lamuhla behlike khona ukuthi babophe ngisho lomuntu oyedwa kumbe khona ukubiza for questioning umuntu oyedwa wezigangeni ezasithayayo ezezanupief akula umuntu osike wabizela emapholiseni kuze kube lamhlanje kodwa thina ekumangaleni kwethu sasibatshelile ukuthi hhayi iningi labantu kasibazi kodwa kulozibani lozibani abambalwa abakithi eselile sekuba-identify sabaqamba amabizo abo njalo saqamba lapho abahlala khona ezamapholisa kube lula kiwo ukuthi bahambe bayabadinga kodwa silokudala kakhulu ngoba akula nto eyenzakaleyo kuze kube lamhlanje abantu bathaywa balimala abanye baqambuka izandla abanye baqambuka inyawo abanye babonakalela zimpahla zabo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo impahla ezinjengemota satshontshelwa amafoni satshontshelwa amawalethi satshontshelwa izimali satshontshelwa izikipa zenhlanganiso umonakalo nje omningi wenziwa izikimi lezi ezazihamba imota zezanupief satsho emaphoyisa ukuthi hayi imota zezanupief esizibonile yilezi dlalezi dlalezi ubufakazi bonke obugcweleyo okokuthi umsebenzi wamaphoyisa bekufuze ube lula ukuthi nxa befuna ukuthi isikhesi le bayithathe serious kodwa hayi basitshengisele amapolisa ukuthi hayi vele bona basehlangothini lokusekela izanupief bavele abafuna ukuthi bamele umthetho benze umlando wabo okunye futhi okusidanisa ukudlula lokhu ukuthi emureyo wakwenzakala into efana nayo kodwa sesisizwa ukuthi hayi sekukhona abantu ababili abathathu asebeke babotshwa singazi ukuthi konke okwenziwa kuyini ukuthi abemureyo wababotshwa kodwa abakithi ngapha abatshaya thina ngapha emathebelelendi hayi kukhanya hayi akubotshwa muntu kusinike ingqondo mhlawumbe ngingafuna ukuyichasisa kangako ukuthi iyiphi ingqondo esesiyithole ukuthi thina basithatha njengabantu abanjani thina abantu bematobo abantu bensiza labantu bebhinga ngoba abantu ngababoshwa lanxa bufakazi bukhona obucweleyo so silokudana okukhulu ngokwenza kwamapholisa
kukhona eselikwenzile njengebandla ukubona ukuthi amapholisa ayaqhubeka iphenya lolu daba
thina msakazi kulutshwane kumbe kuncane kakhulu esingakwenza njengebandla ukuthi senze amapholisa aqhubeke iphenya kumbe yaqalise ukuphenya lolu daba thina into esayenzayo amapholisa sawanika yonke information enecessary kumbe yonke information abayidingayo ukuthi basebenze ikhesi le kukimi ma ngikukhangele it was an open and shut case kwakuvele kulo bufakazi obugcweleyo ubufakazi obuvele bungadingwa njengoba sasithile ukuthi hhayi bakithi abantu abasitshayeleyo ngozibani sabaqamba ngamabizo sabanika yonke information amapholisa abayidingayo sabanikela lapho abantu laba abahlala khona sabancedisa ngazonke indlela ngikhumbula amapholisa ake afuna lama medical report abantu thina esatshaywayo sabanika lezo ncwadi yonke information amapholisa sizama ukuthi sibancedise sibanike yonke into ukuze ikhesi le isebenzeke kodwa bona basitshengisele ukuthi hayi bavele nje into abangenandaba layo kuze kube lamhlanje akulanto abayenzileyo kodwa sibanike yonke isupport abayidingayo.